Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto omhlaka 7 kumfumfu 2018 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu leReserve Bank umnumzana John Mangudya esithi amafutha emota awepetrol asekhona ngoba uhulumende awathengile, iningi lithi lokho akubonakali ngoba kulokhu kule ndwendwe abantu befolele amafutha la.
Ungakhangela izinto ezifana labo cooking oil nabo zinkwa kukhuphukile kona lapha emakhaya, iningi vele selizabona ukuthi ingxenye mhlawumbe ngesisimuthi kuphela. Abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukele.
Siza kuzwa eziphathelane lamasiko abatsha, njalo sizwe ezokholo lwesiKristu silo mfundisi Thandeko Zintimkandla.
Kulakho kuvuka esigodini uNkulunkulu athathe afake inyama zile msipha empilweni yakho, akuphefumulele umoya omutsha, uvuke ume ngezinyawo. Labakade bekuhleka, lakade bekukhangelela phansi bamangale, sebebabaza ubukhulu bukaNkulunkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu leReserve Bank umnumzana John Mangudya esithi amafutha ezimota awepetrol asekhona ngoba uhulumende awathengile, iningi lithi lokhu akubonakali ngoba kulokhu kule ndwendwe abantu befolele amafutha la. Umnumzana Mangudya wethule umbiko oveza ukuthi uhulumende usebenzise imali efika amadola izigidi ezilikhulu i-500 million lamhla lapho ngoba imali le eyebolekile yokuthenga amafutha la ingqoloyi kanye lokunye okusilelayo. Imithi ezibhedlela layo ibikwa isilela. Ngalokho uhulumende uthi abantu yibo ababangela ukusilela kwalezi mpahla ngoba bezithenga ngobuningi bazo bezifihla besesabela ukuthi abayikuzithola kusasa. Kusenjalo ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lethule umbiko lisithi kufanele umnumzana Mangudya, umnumzana Ncube, umongameli Mnangagwa labanye babo bechiye umsebenzi ngoba sebehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo we-Civic Society Organizations lawo uhlangene izolo wathatha isinqumo phose esifanayo. I-MDC ithi ibandla le-ZANU-PF aligcwalisanga izithembiso elazethula kugwalo lwalo lwe-manifesto ngesikhathi sokhetho ngoba lathembisa abantu okungasikho kuqiniso kusobala ukuthi ugwalo lolu babe sengalezimithiyo. Selokho sekudaba lunye, sixoxe lomnumzana Thamani Ncube usomabhizimusi ohlala emadlambuzi ePlumtree ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani ngalolu daba emaphandleni.
Imali vele nana lento yepanic, that's how it works. That's how even ivalue yama-shares, ama-organizations, ivalue yemali ye-country is run. It's about what is being said, it's about what has been experienced. You go to the main value imali ne-value, umuntu uhambe siyathenga how much bread in the morning.
Kuyikuthi imali leyi 500 million sisetshenzisiwe ukuthenga lezi impahla ingaphela ke.
Disappointing thing is that possibly isithelile vele ukuthi bathengile. Kunomunye uMr. X othethe 200 or 4,000 liters of fuel. Uzibekile uzitshela ukuthi uzozithengisa ngemali edulayo. Abantu phela under panic circumstances they hoard. Without the hoarding in economy. So, sikhuluma nje kunama fuel abekiweyo ezindlini, abekiweyo emakhaya, afihliwe. Ngoba angithi demand ingayakhwela economically, the price you can raise it. Ngoba abantu bayajebehaje bebebaningi. So, you say, if it's baningi kanje, instead of selling this thing for 5 rand, I'm going to sell it for 20 rand. Wonke umuntu abasegijima, that's because the circumstances are difficult. So, that's the thing. beyi pika panzi. Ya kono uti situation ibe right. But because of our experience, this is the thing that government should understand.
So sikhangela umthelo lo osanda kwethulwa ngumnumzana Ncube lokunye nje okwenziwa nguhulumende ubonika ukuzaba lo mthelela ungcono yini kwezomnotho.
Again, I think central to what I'm saying to you is as long as no one sits about this Zimbabwe down to explain to them why we are doing what we are doing, nothing is going to succeed. So what we need umthuli Ncube nomaguzi abafuna ukuthi abantu beZimbabwe bayibone enhliziyweni zabo nasemehlweni abo ukuze bathi okay cool, siyafisa ukuthi sidlule enkangala sisiya lapho esiya khona ngoba sisibone sini ukuthi siya kuphi. Akufuzanga ukuthi abantu babanjwe njengamakholwa nangenkani, but inhlelo zabo zingabe zilohlonzi. Okwehlulayo kuyikhona ukuthi abakucommunicate-anga kahle. Kulale inyakanyaka ethiwa yi-grapevine ngesilungu ongadila ngesinto bengamahungahunga. It's a very dangerous thing. Iyakhona ukudiliza into enhle. Uthi ma uhlezi nanje uze kuthiwa ubani uthe kusasa uyavuka ediliza indawo enje, uqale nje leyo nto ibe yinkalakatha yento igcwale zonke abantu bakazi ukuphanisa ngento engekhoyo at all. So the most important thing, apart from ukuthi inhlelo zabo zilohlonze kumbe ngezamanga, is for them. Because kufeze ukuthi babe very aggressive in terms of communicating. I don't know why they don't take that serious. Siyakwazi ukuthi hamba kuma-elections abantu banye baziwa bacomplaina. But at the end of the day, these guys have umuntu olwa nabo kuthiwa yi-opposition. Who is communicating thoroughly. I-opposition, opposition ayidlali. Iyacommunicate in terms of ukuletha izinto kuthiwa zimbi. Ngiyabona enye ongani yifilim kuthiwa ongani umthuli Ncube nabomaguzi yalabomnankaka abahlanu kuthiwa yimuvi yokudiliza iZimbabwe. So they're actually very aggressive. Now, who is there who government or counter this thing that the opposition is doing? Umthuli Ncube akathenwanga ukuthi akhulume nabantu, uthena ukuthi alungise imali. Umaguzi akathenwanga ukuthi akhulume nabantu, uthena ukuthi alungise imali. Uyabona lowo minister wakudala othiwa nguJonathan Moyo. He was very aggressive in terms of communicating. Azagcina even ekhe ezinto ezingoma. Yazikhumbula izingoma zekudala othiwa wonto emZimbabwe and wonto emini. Wagcina evala even namanye ama-programs because he wanted to send a message to the people of Zimbabwe. There is nothing like that right now.
Lapho ke lizwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe yena obehlaziya ingxabangxoza ekhona kwezomnotho welizwe elizweni. Sesizalethulela ke ingxoxo nomnumzana Thamani Ncube ebesiyutshilo ekuqaleni. Yena ke ngusomabhizimusi ohlala eMadlambuzi ePlumtree, usichasisela ngokuthi kwenzakalani esigabeni sakhe ngalolu daba.
Okwakuqala vele sikhuluma ngabantu abangelandlela abangatholanga imali okwakuqala. Then okwesibili ukuthi bona laba abayitholayo emabhanga ayitholakali. Bese kusithi khona la marandi lawo ade sivele siwajwayele, hhayi ukhanya ingani akusela mali vele elizweni. Kwehlula thina nje singama-traders sinje sesicina usehlisa intengo lokhuyana okumangalisayo kwenzela ukuthi khona wenelise ukuthola lona lelo dola eliyabe likhona kusehlileshile elilodwa. So sesicina sesehlisa ama-price ngendlela ukuthi akusela nzuzo vele ngenxa yokuthi khona la uyabe ufuna ukuthi kwenengele ubuyele ekhaya ule dola lona lelo elesinkwa kuphela. Ungakhangela izinto ezifana labo-cooking oil nabozinkwa. Kukhuphukile kona lapha emakhaya iningi vele selizabona ukuthi ingxenye mhlawumbe ngekhisimusi kuphela. So okunye mina enginanzelelayo yikuthi khona abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukeli ngoba thina ungakhangela ngapha sisemngceleni phele thina ePlumtree. So ama-traders amaningi izinto soda kubo kutswana la kubo South Africa. So awungeke wahamba le bond khona ngani. Kanti ke awungeke wahamba ebanki ule nhloso yokuthi khona uzathola amarandi kumbe ama US dollar uwathole.
Manje izakhamizi ziphila njani?
Impilo yezakhamizi inzima njalo siyabona ukuthi khona ukunzima buza qhubeka busiba khona. Ikakhulu ungasinanzelela ukuthi khona sokukhulunywa le ndaba lokuthi khona lo nyaka kungani umkhathi awusoze uhambe kahle, izulu lizaba lilitshwana lisoze lemele. So sikhangelela ukuthi khona kuzaba nendlala kwenzelela abantu bakithi bathembele elizweni laseSouth Africa. Kodwa-ke siyabona ukuthi khona i-economy yaseSouth Africa layo ingani yayo iyazamazama. Lalabo abafikileyo abafisa ukuthengisa inkomo nezimbuzi uba novalo lokuthi khona athengise ngebhondi lona leli ozathola ukuthi khona ingxenye intengo yalo sisifike ukuthi khona ngaba le-$10 US dollars isilinga nale-20 bhonde nale. Bengikhuluma nabanye bekhuluma ukuthi khona kule ndaba yabantwana besikole le yasebenyiselwe i-exam fee ngama-$30 something dollars. So akulusizi kakhulu into eyenzakala elizweni lakithi besifisa ukuthi khona luba kule ndlela yokuthi khona kulungisiswe ngoba umonakalo esiwukhangeleyo lapho uzaba mkhulu kakhulu lo nyaka.
Lo mnumzana Thamani Ncube usomabhizimusi sixoxelaye esemadlambuzi ePlumtree.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Ngeselitshiye kancinyane ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela isiphathelane lamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje ngelo baba mkhulu babelobola.
Namhlanje sixoxa lenduna uMathema ongumgcini sihlalo weCrown Council ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe sikamthokazi uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo. Sizwile ke ukuthi amakhumalo asemgcobe ukuthi abe nguye phela uzathatha isikhundla senkosi uLobhengula kamzilikazi kamashobana. Ye, siyakwazi ukuthi phela bakhona abanye abalokhu besithi yibo okumele bethathe isikhundla lesi. Mama Mathema, akusichazisele sibili abantu bangani bathabele kakhulu besizwa kuthiwa uBulelani Khumalo ugcotshiwe koKhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Angeke ngichasise kwaoKhumalo, mina ngingachasisa okuphathelene le Crown Council. OkwakoKhumalo, oKhumalo ngokwazi kwami kumbe ngingathi even nxa kubekwa yona induna ngokwayo, igcotshwa ngabakwabo emsitha. Okungakafiki ebantwini, okukaZulu lokhana okwenzakala phakathi kwabantu. Okwenzakala ebantwini yikho engingakhuluma ngakho engingakwazi ukuthi ngabe yikho okwenzakeleyo kumba kwenzakalanga. OkwakoKhumalo ngokwemsamo, ngoba kwemsamo kwakungenelwa noma ngubani lokhana kuyabe kakhulu kubikelwa amadlozi akoKhumalo.
Yes, ngiyakuzwa sibili. Akusichaseleke ukuthi kunoku ke okwenzakalayo ukuthi ke kube lenkosi yesizwe sikamthokazi njengokukhuluma kwami elawe. Akuchasisele silo abantu ukuthi kambe kuqakatheke kanganani ukuthi kube lenkosi.
Ukuqakatheka kuqakatheke kakhulu ukuthi kube lenkosi ngoba isizwe leso kuthiwa ngasamaNdebele sidabuka vele silenkosi sisuka kwaZulu sizofika lapha kwele Zimbabwe sazele sabuya silenkosi. Ayisho into entsha, into eyachithwa njalo ngumbuso wona lowo owenza abantu bahamba bayabhonjwa emazweni okoZambia kubo-Angola langaphi langaphi bezama ukuthi bavuselele into zakibo ngoba yikho okwachitheka khona isizwe ngaleso sikhathi.
Ukuvuselela lokho enikwenzayo sokuyafika yini emapetereni?
Ye, labe besibambe khona ukuthi sisamiswe ngamakhosi oyikakhulu amakhosi ngoba laphana mhlaka 3 kwagcina sokumangalelwana uhulumende engazwisisi ukuthi why isizwe samaNdebele sesifuna inkosi.
Kodwa selikubambe njani okwamanje?
Okwamakhosi lokho kusemakhosi.
Kuthiwa kuzahamba njani? Alikakhulumi ngakho bayalibiza nini?
Hayi, asikabizwa kodwa lathi sikhangelele ukuthi njengomina njengo-Crown Council chairperson kanye lokuthi sike sihlale phansi lezinduna sibone ukuthi udaba lolu singalubamba njani.
Induna zonke zithini? Ziyamsekela ukhuma ubulela nini?
Angele ngithi ukuthi zikhona ezingaphandle ngoba ubuningi bethu abaningi sikhona ngale kuyibulelani ngoba imbali yakhe nxa siyibala beyichasisa ngoba sibengcwethi ezithile embalini zesintu zakwethu ezinjengabophathisa kuyalandeleka kulomzila kuyakhanya kulomkhandlo ukuthi into le yasuka lapha yalapha. Hayi, sakuzwisisa sakwemukela izinduna yikho sathi nase sine-Crown Council le siyizinduna zokuthi into le sifisa ukuthi siyilungise igcitshwe ngokupheleleyo.
So siyabona kulo zwide kalanga Khumalo la uyakhuluma ukuthi la ukhonapho ke esitikini kuzobuya ke lo mnumzana Stanley Khumalo la bathi bakhona liyakhulumisana labo yini ngodabalolo?
Ambona ngani lokhana kwaqedwa ngamaKhumalo kodwa anti vele umbuso sonke sihlale sikwazi ukuthi uyabangwa njalo umbuso ligazi.
Kodwa kuza
akula mbuso owakwabuya ugeleza njengamanzi njengokudla kwengwenya okubuya namanzi.
Umbuso uyabangwa sebili.
Wonke umuntu ngayembathile kugodola uyidonsela kwezakhe inyawo.
Kunjalo sibili. Ndunankulu, akutsho ke ngamafutshane ngokugcina ukuthi pho libona zani ke isigaba sesisele ukuthi lisihambe isigaba sakhona singanani uze lilungise konke kokhonokho?
Thina thina njenge Crown Council into esiyikhangelele sikhangelele ukuthi sibone ukuthi ama-cost asebenza siya kuma ngaphi, kungaphela into yonke ye-court le, yikho sesizaqalisa ukuthi sisebenze udaba lolu. Aluqalwanga yithi, ngithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi udaba lolu kaluqalwanga nguChief Mathema kumbe labanye labo khathesi. Udaba lolu lwaqaliswa zinduna ezinye zazikhona emuvale ezithinta osivalo osivala umahlangu ongungumba nomkhwananzi onyanga zonke, ayikhona lokhona kathesi. Ababekhona phambilini yibo abaqalisa le into yokuthi kakudingwe kuvuselelwe isizwe, kudingwe inkosi, kube lobukhosi bamaNdebele.
Kodwa sekuseduze na ukuthi kulunge?
Anti sengazikhahlela vele.
Ye
angeke ngithi ukuthi kuseduze kumbe kukhathana, kodwa kukhona kuyadingakala ukuthi isizwe sibambane, singabambana njengoba bakokhumalo sebasivezele ukuthi imfundo ingaphi, le mbane ingaphi. Kuyabe kufanele ukuthi kungadlula indaba yamakhoti yonke leyo, kulungiswe igcotshwe inkosi yesizwe.
Besixoxa lamhlanje le nduna uMathema, umgcinisihlalo weCrown Council, ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo, lapho siyakhuluma khona labantu abathiyeneyo. Oliver Lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo Sithemba uGibbs Dube Lilane.
Kandlela obaba mkhulu, babe lobo logogo, kandlela ezinye ziyawazi namasiko.
Luyalandela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ngikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumayigobe. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Thafara Makaza, kodwa namhlanje sixoxa ngento ethiyeneyo. Ngeviki edlule besixoxa ngenkampani yakhe iZim Taxi, kodwa lamhla sixoxa ngenye inkampani yakhe okuthiwa yiFixer Inc. Masamba nikuye siyezwa okunenge. Makaza, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila mina, unjani khona ngapha?
Siphilile, siphilile baba. So masiqala uhlelo usitshela ngamafishane ngale nkampani yakho iFixer Inc.
Yebo, so iFixer it's a very simple app ekwenza ukuthi noma umuntu edinga umsebenzi, noma ungumuntu oklinayo, umuntu ongumplumber, electrician, uyakwazi ukubona imisebenzi efunwa abantu abasemaduzaneni.
Ngeviki edlule besixoxa sithinte le ndaba e-data, ngiyazi ukuthi iFixer layo just like iZim Taxi iyatholakala ebulenjini. Nxa umuntu engelayo i-data uyakhona na ukwenza into efanayo ukuthi alithinte ecingweni bese sebenzisa ama-services en?
Owakhathezi akakwanisi ukuthi asithinte ecingweni, but sisazama ukulungisa khona ukuthi emalangeni kuyabe sekukhona, but owakhathezi kuyakumele umuntu ebele i-internet.
Awuboni ngani lokhu kungahlupha?
Ya kungahlupha sivile, kodwa abantu ade beyisebenzisa kathesi ade bengakakhulumi ngakhonoko, but yinto eqakathekileyo sivile ukuze siyithinte abantu abaningi sivile, so sizakufaka emalaki.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqala iFixer Inc?
Ya, so iFixer Inc ivela ukuthi ukulungisa, ukufixa anything. And so mina ngananjela ukuthi abantu abaningi bobulawayo kumbe ngaphi, abaningi abaye besebehambile ema-university imisebenzi iyahlupha kakhulu, and iningi labo ligcina selisiwa ngama-service providers abalungisa iplumbini, ama-electricians, abanye abayenza into ze-laundry, catering. So mina ngabona ukuthi at least kungaba nendlela eku-organiza ukuthi bekwanise ukubuilda i-reputation kuma-customers abo through iFixer yona leyi ephakona. So yindlela yokuthi abantu bethole imisebenzi yabo lula.
Inkampani yona le iFixer Inc ikhangela ukusiza abantu abaphila eZimbabwe jikelele na?
Yes, abantu abaseZimbabwe kathesi labantu abayi-50 abarejistileyo.
Awungitshele ke mnumzana, umuntu angathi hayi lathi isifiso sokusebenza ndawonye lawe, laye asebenzise ama-services aweFixer Inc, kumele ayenzeni?
Ya, so nxa umuntu ele app yethu yeFixer, sithi nxa ku-istofu sifile endlini anti wena uyakufuna u-electrician, but nxa ungakwazi u-electrician yakho uhamba ngathi ku-Fixer laphana, then uyadescribe ukuthi ufuna ukulungisela maybe kule plate ezingasasebenzi ku-stofu sakho, then ungaposta ku-Fixer umuntu okwanisa ukulungisa isitofu professional electrician esave sihle sayibheda nje uyabona umsebenzi lo ana then uyakwazi ukuthi ekufonele khonapho ngabe ehle kufonele directly wena then nxa engayenza umsebenzi uyambhadala then uyamnika i-rating ezasebenza ukuthi nxa umunye esefuna ukuthi umuntu lo anamsebenzele yabe sekwazi ukubona umuntu lo uyakwanisa yini umsebenzi wakhe.
Kodwa ngaphandle kokuthi mina njenge ngibe yi-client esebenzisa ama-services enu nxa mina ngiyi-professional and
yes.
La ngifisa ukusebenzisa i-platform yenu lena kumele ngiyenzeni?
Yes. Yeah, so into uya-applya ungathatha i-ebhuku lendawo lapho ukuthi uya-applya ukuthi usebenze lakhe then nxa unga-applya lapha siyathatha ama-details akho siyabe usitshela la ukuthi ususebenze okweminyaka emingaki usitshele lo kuthi wake wasebenza ngaphi lama-qualifications akho then nxa ususebenza lathi thina siyabe usebenza lapha then kumsebenzi lani oyitholayo thina siyabe sithatha lathi 10% khonapho.
Kulula okungakanani ukusebenzisa le app?
Akulula sibili, okwakho yikubhala kuphela ukuthi wena ufuna ukulungiselwana. Nxa ungabhala then uyasenda kuphela then umuntu uyabe esebenzisa i-app yethu eyi-professional uyakubona yena esayidini lakhe.
Right. Masigqibe uhlelo Thafara, utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuyithola le app kumele bayephi?
Iinumber zami engisebenzisayo lapha eZimbabwe ngu-0784-526-338 njalo bengaphomba ukuthi Fixer Zimbabwe ku-Google Play Store bayakwanisa ukubona i-email yami then bayakwanisa ukubona yonke into emayelana ne-Fixer.
Hayi, sikuzwile kahle Thafara Mnumzana, ngiyabonga kakhulu bhuti, bekuhle ukuba lawo kuhlelo lwabasakhulayo.
Ya, lami ngibongile.
Hayi, mthwakazi omuhle lapha bengixoxa lo Mnumzana uThafara Makaza. Kwanele kwalamhla bafethu, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo, singilishiya ke ngisithi libe leviki elishukela. Igama lami nguMichael. Bye bye.
Siyabonga Mike, kesizwe ezokholo lwesiKristu.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama ngundungameli Nkomo. Lamhlanje isilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, sakubona wena da kanye nabalaleli ababukile.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizakhumbuzana ngendaba esithole encwadini kamprofeti uHezekiah isahluko ngu-37 amavesi 1 kuya ku-6. Abalesikhathi bazabala khonapho, abanye vele indaba abayaziyo, indaba yesigodi samathambo omileyo. Lithi lizwi lapha encwadini kaHezekiah, uNkulunkulu wamvakatshela wambonisa isigodi samathambo omileyo, kuthiwa angomanga kuphela kodwa awome kakhulu, okutsho ukuthi engxenye mhlawumbe ayisele isikhathi eside lawo mathambo ekuleyo ndawo. Wasembuza ukuthi kambe la mathambo owabonayo angaphila yini. UHezekiah wathi hayi Nkosi, nguwe owaziyo. UNkulunkulu uyamtshela uHezekiah uthi la mathambo azaphila ngobana mina nguNkulunkulu, athi nxa esephile lawo mathambo abantu babone ubukhulu bobuNkulunkulu bayo. La mazwi akhuluma ngesigodi samathambo omlilo singawafananisa lempilo yomuntu. Sikhona isikhathi empilweni zethu lapho esizwa impilo yethu yomile kungelalutho, siphansi esigodini singaboni lutho, sesilahlekelwe yithemba, sesilahlekelwe indlela, sesilahlekelwe ngumbono, sesilahlekelwe lalukholo kwabanye. Impilo zethu zivele sezifana namathambo ngoba ithambo nxa lilodwa lithambo nje kalamsebenzi. Impilo zethu ziyazincipha, siswela impilo. Yiyo mhlawumbe impilo uNkulunkulu ayibona kuwe ubana usukufana lesigodi samathambo omileyo. Abantu bayakuhleka, bayakunyonkoloza, bakhuluma ngawe, bayakudelela, bayakweyisa, bathi kakele imkhangelelo akusela lutho. Uzasitshelani kala lutho? Ngumyanga, kafundanga, uyagula. ukugula uyilokhu nalokhu ilizwi likaNkulunkulu libe selisithi lanxa kunjalo impilo yakho ilakho ukuvutheleleka uthole impilo njengamathambo abona uHezekiya uNkulunkulu uthi lamathambo azakuphila lami ngithi kuwe mntu kaNkulunkulu namhlanje akukhathalekile ukuthi usesimeni esinjani ulakho ukuvuka esigodini uNkulunkulu athathe afake inyama le msipha empilweni yakho akuphefumulele umoya omutsha uvuke ume ngezinyawo labakade bekuhleka lakade bekukhangelela phansi bamangale sebebabaza ubukhulu bukaNkulunkulu sengitsho lelizwe lakithi imbala singaba yinhlekisa ezizweni siswele lokhu lalokhu sikhale emini lebusuku kodwa uNkulunkulu uthi lingadeli lingalahli ithemba bazalwana abathandekayo asithembeni uNkulunkulu uthi kasoza sithiye sisodwa yikwethi lanxa sidabula esigodini sethuzi lokufa asinakwesaba ngoba uNkulunkulu ulayo
akuyiphethe mfundisi
asikhulekeni baba uNkulunkulu engehlula lutho wena mnini mandla wonke ngiletha abantu bakho laba abangabe bethwele nzima emphefumulweni beswela ngitsho lokudla beswela ngitsho lezembatho beswela ngitsho lengubo beswela imisebenzi kodwa nxa bethembele kuwe uzabaphakamisa khulekela lelizwe lakithi elisebunzimeni ungalikhohlwa Jehova omuhle nxa abakhokheli bakulezi sizwe lesizwe amazwi la labo kabazilahle enyaweni zakho uphakamise lalo ilizwe ulibeke phezulu libalele ezizweni ezesaba wena hlale lapho silondoloze sila manje uzobona phakathi amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga kakhulu
hayi ngibongile lami uNkulunkulu abe lathi
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya besixoxa lomfundisi iThandeko Zintimkandla igama lami nguNtungamile Nkomo asibeni kuhlelo lunye ngeviki eza
le iStudio 7 isakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Janet Jackson, Elo, Daddy Yankee, the city made for now, Silly Temba, the Colisile Luzo, Pomangapam, M. Sagazoni, West Studio 7. Sing a guest to Ganigas Kangel is in Zendaba, if it's Kokela. Langa Siva Lukulu, Panga, Likulu, the Reserve Bank, Umnumzana, Mangutia, City, Amafuta, Emota, Petrol, as a corner. Abanye Bayala, the city, I look at Willendu, is in ibandla le MDC elikhokhelwa umnumzana nesenchamisa lithi
ngibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.